ayo wamukela inani labenelise ukungenisa amaphepha abo okuncintisa kukhetho ngemibono ehlukeneyo. Ngokwakuqala eZimbabwe ilizwe lokhe laba lokhetho lithola uzibuse ukuba lenani eliphezulu kangaka labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alec Ndlovu uthi okwenzakale lonyaka ngumhlola njalo akujwayelekanga.
Vele kuyamangalisa into eyenzakala lonyaka kayijwayelekanga. Umhlaba wonke kakukho kungumhlola.
Evumelana loNdlovu osakhulayo uSonny Jemaine uthe kukhombisa ukukhululeka kwezombusazwe.
Uhlelo lwe-nomination court olwenzakala izolo luhambe kuhle. Kuyatshengisa sibili ukuthi abantu balesivumelo ukuthi bangakhona ukufaka ibizo labo phambili ukuthi umuntu laloba ngubani usengasukuma athi yena uyazinikela ukuba ngumongameli. Yiyo idemokhrasi yona leyo. Okubi ngakhona okho yikuthi yeyi abantu bakhona baningi.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda uthi kuhle abantu sebekhululekile kodwa ilizwe elincane njengeZimbabwe libe lenani elikhulu kangaka kuyakhahlameza.
Kuhle kakhulu ukuthi kuyakhanya ukuthi abantu sebekhululekile ukuthi bengene ezikhundleni. Kodwa ke mphinde ngithi for ilizwe elincinyane elingangeZimbabwe ukuthi ngeqiniso sibe lenani elikhulu kangaka kusuka kungani kuyasikhahlameza ngoba siyazibuza ukuthi kungabe kuyikuthi kumayilana lomsebenzi kumbe kumayilana lokudla ukuzinceda bona abantu ngokwabo.
Osakhulayo wakoBulawayo uLoretta Moyo uthi lokhu kuveza ukuba abantu bafuna inguquko.
Lokhu mbonisa ukuthi abantu bafuna inguquko. People abantu vele sebe ready ukuthi baguqule ilizwe leZimbabwe from where we were.
Idale elikade libhalisa amalunga edale lephalamende koBulawayo lokhe lisaphakathi kokufeza umsebenzi. Okwamanje imibiko ephumayo ithi kulabantu abedlula amakhulu amabili abayenelise ukungenisa amaphepha abo kuthi isiqinti semagwegwe sinabantu abangamachumi amabili lasikhombisa abafuna ukuncintisela isikhundla sinye. Osekuthiye abantu bezibuza imibuzo engena mpendulo. IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhla ka 30 lonyaka. Ngakwelinye icele abanye basele bekhala ngokuthi bakhutshiwe kuluhlu lokungena ekhethweni kwafakwa abanye ngamabandla abo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.